soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani ntwakazomuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 23 kuNhlolanja 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyabandla le MGC elikhokhelwa ngobaba uChamisa u-acting president wethu. Sonke siyazi ukuthi sivele eBuhera. KwakuChamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuhera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela futhi bagcwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo.
Inkokheli ye-MDCT ibe lomhlangano yavumelana ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye osaphethe isikhundla sikamongameli waleli bandla okusemthethweni okwamanje.
Ngomesethu ekansili nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi khonkhona kumele banike abantu 3 months notice ngoba sibona ungani isigada abasinikile umhlaka 1 kasoze basebenze ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singazake sivume ukuthi abantu baphongeuyajikelwa egangeni.
Abaphila ngokuthengisa besebenzela endaweni yegodini koBulawayo bathi umansipala kumele abaphe inyanga ezintathu ukuze bazilungisele bengakasuki kulindawo. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje siphethe umculi we-house osedume kakhulu kwele Bhilithane usuku oluhle Ncube. Abaningi bambiza ngo-oluhle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokheli yebandla le-MDCT ihlangene eHarare lamhlanje yavumelana ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye osaphethe isikhundla sikamongameli waleli bandla okusemthethweni okwamanje. Lokuthi ukuba kwakhe kulesi sikhundla kwenziwa kulandelwa isisekelo sombuso lanxa nje bekhona abangavumelani lakho lokhu abagoqela unkosazana Thokozani Khuphe. Umevis Kama usipha lolu daba.
Uma alisentsha telezindaba ikuba lomhlangano wenzelwe e-Anglican Cathedral Hall endaweni yokuba wenzelwe esigodlweni saleli bandla e-Harvest. Embikweni wakhe kokwenzakala emngcwabeni kobe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Tsangirai okhokhela uhlangothi lwezomvikela wenkokheli yebandla umnumzana Giles Mtsekwa wethule ngasekutholile kudaba lokutshaywa kukankosazana Khuphe labanye bakhe.
The committee will record its findings.
Ikomiti izobhala phansi ngokuzatholakala isho umbono wayo itwayise osaphethe isikhundla sikamongameli ngokungenziwa mhlanje abantu bayakuletha ubufakazi kithi okubahlela amavidiyo azosiza ikomiti ukuba kuthathwe nyathelo bani.
Abebandla leli bathethe leli thuba ukuxolisa kumaKhuphe labanye bakhe ngokwenzakale eBuhera lapho abahlukunyezwe khona beze emngcwabeni kaTsangirai eWumanikwa Village. Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli waleli bandla uChamisa utshele umhlangano lentathela izindaba e-Anglican Cathedral Church ukuba abazotholakala belomlandu okukwenze lokho bazojeziswa kabuhlungu.
We want to apologize to Vice President Thokozani Khuphe.
Sithanda ukuxolisa kumfekelo webandla uThokozani Khuphe ngesehlakalo esiyakufaya esamehlelayo. Ungaba nokuphikisana ukuba kuyini sibili okwenzakalayo qinise ukuba faka khona lesi sehlakalo kasivumelani laso lakancinyane siphakathi kukuxwayisisa ukuba njalo ingatholakala elomlando uzojeziswa kungakhathekile ukuba uphethe sikhundla bani.
Okusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Ebandla le-MDC likhokhelwa ngubaba u-acting president ubaba uChamisa bakithi sicela mayuyu mayuyu kuphambanisekile njengebandla leMDC ukudlwangudlwa ngasubo bethu. Sinethemba ukuthi sizavula amehlo ngoba sokukhombisa ukungenzakala ukuthi lezitha ziyangena ziqoke impahla zethu bese besenza ngazani ithesenze lokudlwangudlwa. Bakithi sicela ukukhulisa Zulu kaNdaba waseZimbabwe bekungayisiyo ntando yethu le ukuthi ukwenzakale ububo obungaka, kodwa siyathembisa ukuthi sizazama ukuthi ngezindlela zonke kungazokwenzakala futhi.
UMakhumalo utshelela umsakazo ukuba kuzomele kucwayisiswe ngokugcweleyo okwenzakala eBuyera, zazakale izigcanyi ezachaya uMakhuphe.
Nyebandla leMDC elikhokhelwa ngobaba uChamisa, u-acting president wethu, sonke siyazi ukuthi sivele eBuyera. Ubaba uChamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuyera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela ukuthi bacwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo. Uzwile kade sekhuluma ukuthi hayi sebecwayisisile, njalo kulobufakazi obubuyayo obutshengisa ukuthi sizabusebenzisa ukuthi silungise lokhu. So sesisuke eziyisikhombisa ukuthi sanelise ukuthi sibonise senzeni. Xa kule cala sizalandela umthetho wakuleli lizwe lomthetho webandla.
Inkokheli yachaywa kabuhlungu emngcwabeni kaTswankirayi ibalisa umsekeli webandla uNkosazana Khuphe obona ngezokuhlelwa kwenhlelo ebandleni leli, uMnumzana Abednego Bebe, ummeli wetsholotsho eMathebeleleni North uNkosikazi Lwazi Swanda, obe yisikhulumeli sebandla uMnumzana Obert Gutu lonobhala jikelele uMnumzana Douglas Monzora. Lanxa iningi lenkokheli yaleli bandla ingene lomhlangano, ube ngekho uMakhuphe, uBebe kanye loNkosikazi Sibanda. Abamunyu ngodaba lokukhethwa kukaChamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli, uMnumzana Douglas Monzora lo engineer Elias Mudzuri bebekhona. UGudu wahle waphuma kuleli bandla ngemva kwalesi sehlakalo sokuchaywa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kunjalo nje abazi ngokwenzakala kweMDCT bathi omunye wabasekeli bakamongameli waleli bandla uNkosazana Thokozani Khuphe wehluleke ukuya emhlanganweni lo ngoba encwetshwe indlebe yinzwabethi ezimcebise ukuthi engayi ngoba engatshaywa. Abantu laba babikwa babemncwebe njalo indlebe ukuthi engayi emncwabeni kaMnumzana Morgan Tsvangirai ngolwesibili, kodwa yena kabakholwanga. Wafika ke watshaywa lapho waphosa watshiselwa endlini. Enye inkokheli engayanga emhlanganweni wanamuhla ibalisa uMnumzana Love Momoyo ongumgcini sihlalo webandla. UMnumzana Obert Gutu owaye yisikhulumeli sebandla kodwa othi kasafuni ukuba kuleli bandla, kanye lonobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zeMDCT uMnumzana Abednego Bebe. UChris Gande weStudio 7 uxoxela uBebe ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Well, angila bufakazi ukuthi kuhambe njani njengoba usitsho, ngoba bengingekho mina, bengisenkayi bengomhlangano izolo. Kusho ukuthi ngezindlela angisazanga nokuthi kulo mhlangano lo wenzakalayo. Ngisengathi nxa ngifika ekuseni namhlanje ngabo-10 koBulawayo ngezokuthiwa kulo mhlangano eHarare. So angiboni ukuthi ngumhlangano engingaba wazi ukuthi-ke ubungowani yokuhamba njani bekulobani.
Manje okungakwenzakale ukuthi ungatholi imbiko yomhlangano lo kuyini? Ukuthi ubungekho kumbe zikhona indlela eliyalisebenzise ukuthi lazisane ngomhlangano nje?
Unfortunately, nxa ngikukonstituency iy'ndawo eziningi akula network. Kungenzakala ukuthi nxa kuwukuthi kulo muntu ondiyileyo kuthi ukuthi ngidingile wathola ukuthi ifoni yami zingabambeki.
Kodwa nxa kuyikuthi ububambeka bakuthola ubuzahamba yini?
Nxa kade ungumhlangano wephathi oqondane lokuthi wenza into ihlelo zephathi eziqondane ukuthi zilungisa udlwangudlwa ngoba usephathini, hhayi bengingalasizathu sokuthi ngingayo.
Manje-ke njengoba sekukhulunyiwe loku kukhulunyiwe emhlanganweni lo, kuyini lini elizakwenza elingikade lingekho emhlanganweni lo? Lizathi balitshele yini bese lilandela lokukhulunywe?
Chris, umhlangano phela ngowabantu, abantu yibo abazasitshela ukuthi senze njani.
UMnumzana Abednego Bebe ngunobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni ilo Chris Gande weStudio 7.
Okay. Bengikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo esiseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Abaphila ngokuthengisa besebenzela endaweni yegodini kobulawayo bathi umansipala kumele abaphe inyanga ezintathu ukuze bazilungiselele ukusuka kulindawo. Imijova ethwalela egodini kanye labathengisayo laba batshelwe ukuthi kumele basuke egodini ukuze abakhayo baqale umsebenzi mhlaka 1 kumbimbitho. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Ukhansili wakobulawayo wanikeza ikampani yeTerracotta umsebenzi wokwakha indawo yamavinkili eGodini Mall lapho okuzabe kugadelwa amabhasi lemichova. Umsebenzi wokwakhiwa lapha kumele uqale mhlaka 1 Mbimbitho njalo bazisa abathengisayo kanye labemichova ukuthi basuke endaweni le ukuze umsebenzi wokwakha usungule. Laloba kunjalo abaphila ngokuthengisa bemelwe inhlanganiso yabo eBulawayo Upcoming Traders Association bathi bafuna ukunikezwa inyanga ezintathu ukuthi basuke egodini. Umeli wenhlanganiso le umnumzana Dumisani Ncube uthi indawo okumele bayekizwe azikalungiswa njalo kumele banikezwe inyanga ezintathu ethi bavela khulumisana labaphathi becouncil becela ukuthi banikezwe isikhathi.
Isingomesetho yecouncil nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi konkona kumele banike abantu 3 months notice ngoba sibona ungani isigadi abasinikile emhlaka 1 kasoze basebenze ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singazake sivume ukuthi abantu baphonge uyajikelwa egangeni. Inyangakhona ingali laphana izesa endaweni yezesa laphana ngu-13 laphana ku-13 avenue eyinye ku-33 avenue lapho kuzamuvela khona imijova eluveve yonke iluveve then ezinye zangkhona na ziya ku second avenue kodwa ezinye esesisuggestile ungafika emapostori nxa usehlanga phansi kule ndawo ehlayo is vertical opposite yikho la esisuggesta.
Unkosikazi Sekayi Ndlovu othengisela egodini uthi bezwa ubuhlungu behanjiswa kwenye indawo abesabela ukunikezwa indawo engelabantu njengegodini. Uthe egodini kufana lefactory lapho abasebenza khona beziphilisa kunye lemuli zabo.
So indaba leyo ukuthi kukhona igodi liyasuswa liyathathwa la kuyasiaffecta thina njengama-vendors cause le yindawo yethu lapho esiphila khona sikhulisa abantwana bethu ngali indawo yiyo industry yifactory yethu. Akula msebenzi akulana abantwana bethu baphilisa ngakhona apha sibhadala i-school fees sibhadala ama-resethi yonke into yikho lapho esithola khona imali asilayo amanye ama-resources okuthi singathola ngawo imali ngaphandle kwalindawo yesegodini.
Osakhulayo umnumzana Ndodana Sibanda uthi egodini kubasiza ukuthi bathole ingcosana abaziphilisa ngayo ethi ukususwa lapha kuzakwenza bahlale kuphela baswele ukusebenza.
Indaba yokuthi sithuthe egodini kuyakusenzela ukuthi lati njengoba singabantwana umsebenzi singasoli imisebenzi ngoba singasuka lapha lati asilana msebenzi esiyayenza ngoba sesesihlezi ezindlini silala labogogo labokhulu ngalathi sithengisa lapha ezitendini kuyakungcono kuyakusincedisa lati.
Umnumzana Vincent Donga omunye walabo abamela abathengisayo uthi bavumelane lekhansili ukuthi abangeke basuke bengaphiwanga inyanga ezintathu. Uthe njalo bazaqhubekela phambili behlangana lekhansili ngomvulo ukuze kuqediswe isivumelwano lesi.
Sizinto esivumelane lekhansili ngokuthi asingeke size simuva singazange saba le 3 months notice. Kumele kuqale kube le notice iye 3 months ukuze abantu benelise ukuthi bezinike isikhathi sokubana betshela amacustomer ukuthi bazakuya le endaweni enje ngoba lapho abaya khona asikwazi ukuthi indawo eminjani and sizame lokuthi sithina sizathoa izindawo lezi alapho kuzasuka khona abantu abekhansili bayavuma ukuthi hayi ngikhona sizaqedisa nge-Monday or Tuesday ukubana sivumelane ukuthi bana i-notice yethu esibanika yona e 3 months yiyo yena leyo kufanele sibanike yona ngoba akula ngenye indlela esingayenza.
Abantu abathengisa egodini bangaphezu kwenkulungwane ezintathu. Isikhulumi se-council yakobulawayo sethula umbiko welanga eliqondileyo lokuthi basuke egodini ekuqaleni kwenyanga kaNhlolanja. Istudio 7 yehlulekile ukuxoxisana lekhansili ukuthi iphe imbono yabo ngalolu daba. Ukwakhiwa kwegodini mall kuzabiza izigidi ezingamashumi ayisithupha zamadola, njalo ihlandla lakuqala lalumsebenzi likhangelelwe ukuthatha inyanga ezilishumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulaba sakhulayo asebemanyene eHarare ngenjongo yokuthuthukisa ulwazi lokulwisana lodubo lokusilela kokudla okwakha umzimba ngokusungula izivande lokufundisana loZulu ngokuqakatheka kokulima ukudla okunje. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abasakhulayo laba bathola ithuba lapha nalaphaya ukubukisa izilimo abazilimayo kundawana ezitshiyeneyo ezingabonwa ngabantu abaye bezulazula kizo. Osakhulayo uMatthew Phiri wenhlanganiso ye-Community Capacity Building Initiative Center for Africa uthi basekela imisebenzi kahulumende yokulwisana lendlala ngesikhathi abantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu bekunkinga yokuhlaselwa ngumkhuhlane wokusilela kokudla okwakha umzimba ngokukhuthaza ukulima ukudla okulomsoco lakuzivande lapho abahleli kikho, njengalokho abakutshengisa-ke bekubukise ehoteleni ye-Rainbow Towers eHarare.
Kuzidra kuringwa kwechikafu chisingashandise mishonga kana mafertilizer.
Sikhuthaza ukulinywa kwezilimo singasebenzisi amafertilizer lemvunjiso zesilungu. Silima lokufana lepestle delight, celery delight, net delight okunikeza amandla lokufana leiron emzimbeni okuyiko okukhuthazwa ngogatsha lwezimpila kahle.
Uthi bagcina belungisisa lokhu kudla ngokuhlanganisa lokunye okwengezelela isimo sakho okufana lethukela lesawuto elidingakalayo emzimbeni. Ugatsha lwezempilakahle luthi ulokusilela kokunye okudingakalayo emzimbeni kukudla kwabantu okufana namavitamin le-ayoni okugcina kusenza ikakhulu abesifazana ukuba begcine besidla umuhlwa bezithwele. Osakhulayo uChenjera Ibangure uthi abantu kabazifundise ukulima izivande belima ukudla okwakha umzimba bengasebenzisa imvundiso yamafertilizer lemithi yokulimisa njengalokho akwenzayo kulokho akulimayo esebenzisa imvundiso yendulo.
Okay, over there we have Rosella.
Lapha sile Rosella esilima esiphathisa kumpila kahle yabantu, iphathisa lakuzifo ezifana le-BP lokuvikela nje umzimba kuzifo ezijene.
Uthi ulezilimo zendulo ezilula ukuzihlanyela engadini kodwa zilokudla okwakha umzimba njalo ziselapha. Omunye osakhulayo uPritchard Musebe uthi kulokusebenzisa imvundiso yama-fertilizer lemithi yama-herbicides elakho ukubangela imikhuhlane ethile ebantwini, kuyadingakala ukuba uZulu afundisane ukusebenzisa ke izibi anazo emizini yakhe ukulungisisa imvundiso yama-compost enikeza ukudla okulungileyo. Uthi yena ugcina kakhulu ekulimeni impida agcina eyomisa isiba yimufusha.
Yothi vegetables like parsley, delightful.
Okufana le parsley, spinach, lokunye okusinikeza ama-vitamin ngoba ama-vitamin edingakala ukwedlula okunye emzimbeni okufana lama-protein.
Uthi abantu kabakhethe indlela zokulondoloza ukudla kuwomile ngokukuchaya ngendlela ezilungileyo bengasebenzisa ama-microwave kumbe ugetsi kodwa besebenzise ezinye indlela kugoqela ilanga ikakhulu kungelathuli lengcekeza eduzane. Inhlanganiso ye-Scaling Up Nutrition ithi umntwana oyedwa phakathi kwabahlanu ukhathazwa ekungakhuli kuhle okuthiwa yi-stunting ngenxa yokuswela ukudla okwakha umzimba eZimbabwe. Inhlolisiso ethe yenziwa iveze ukuba isilinganiso sokungamashumi amabili lasikhombisa ekhulwini sabantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu baswela ukudla okwakha umzimba okuluduwo oluhlangana njalo labo mama abazithweleyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Life Talk lamhlanje sixoxa ngodlakela oluqhamuke iHarare. EHarare izolo abantu becasulwe ikuhamba ngenyawo enzikini yedolobho ngemva kokwehliselwa kathana ngamakhombi, kufe abantu ababili. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 nxa lifuna ukungena kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulezizalwane zakwele Congo ezinhlanu ezibulawe ngamapholisa lamasotsha akwele Rwanda ngesikhathi zizama ukuchitha ukutshengisela kweziphepheli ezisola ukungaphathwa kuhle enkambeni esihlala iziphepheli kwele Congo. Uhulumende wele South Africa usesungule isitimela isisuka eJohannesburg sisiya eMessina okuyinto eyamukelwe yizizalwane zeZimbabwe. Kubika uBenedictine Sapho.
Kusukela ngenyanga ezayo kambimbitho izizalwane zeZimbabwe ezithwele imikungulu ezifuna ukuyekhaya senza kwenelisa ukugada loba kufaka imithwalo yazo esitimeleni esiya eMessina bese zidinga ezinye indlela zokuchapha umngcele sezilubhekise ekhaya. Uhlelo lwalesi sitimela lusungulwe namhlanje ngumphathi intambo ogada lwezokuthutha kwele South Africa umnumzana Joe Maswanganyi. UMaswanganyi uthe ngemva kwamaviki ambalwa lesi sitimela ukhangelelwe ukuthi siqhubekele phambili siyafika eHarare lakoBulawayo. Kanti uthi sizabe silobutofotofo okumangalisayo.
We have got a conference facility there. We also have a coach and
indawo yokuqhubela emhlangano kulesi sitimela. Kule tologisi elokuzithokozisa abantu bezigidele. Sizofaka njalo i-Wi-Fi ukuze abantu benelise ukungena ebulenjini be-internet bezisebenzisela amakhompyutha abo labo makhalekhukhwini indlela yonke.
Isiphathamandla senkampani ezitimela kule South Africa umnumzana Mthuthuzeli Swart utshela iStudio 7 ukuthi lesi sitimela sizanceda kakhulu izizalwane zeZimbabwe.
Siyazi ukuthi abantu abaninzi abaseZimbabwe kukho izinto abazithenga eSouth Africa ababuya bayozithengisa eZimbabwe. Kanti ngoku because bezosebenzisa i-train ezabe ikhona isho ukuthi i-price ezizobhatalwa ngabantu baseZimbabwe ngezinto ezithengwe eSouth Africa azizophakama, zizoba phansi kakhulu. So lanto izokwenza ukuthi abantu bakhone ukusave imali yabo.
Le linyathelo selimukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe. Inengilithi loba nje lesi sitimela sizaqala siphelele eMessina kuzabiza imali ephansi ukuthi bafange impahla zabo esitimeleni bayokwehla eMessina bese bedinga ezinye indlela zokuthutha phambili. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi sebebheka amehlo abomvu ilanga lapho esizaqala khona ukufika koNtuthu ziyathunqa.
Siyajabula kulokhu ngoba kuyosizakala thina ngoba yithe sindwa imithwalo. Uphathi sezimoteni kuba nzima kakhulu ngoba ama-price abamphezulu kakhulu, kodwa esitimeleni sibhekelele ukuthi siyothola ukuthwalelwa nge-price engcono lathi noma sizihambela sihambe ngemali e-reasonable.
Luloliwe uzabe suka eJohannesburg ngolwesihlanu ngo-quarter past 5 ntambama ayefika eMessina ngesabathu ekuseni ngo-quarter to 9. eMessina usuka ngensonto ntambama ngo-25 past 3 esiyafika eJohannesburg ekuseni ngo-16 minutes to 6. Abafuna ugada amatolokisi kawonke wonke bazahlawula i-100 rand bese kusithi abafuna alembheda babhadale i-160 rands. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Umqeqeshi we-Highlanders uMadina Ndlovu uthi iqembu lakhe lizimisele ukuphakamisa inkezo ye-ZNA Charities ngesonto lapho elizadlala khona le-Dynamos. Kubika uJoseph Njanje.
UNdlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ngolwesine emini ukuba umdlalo ababhekane lawo soze ube lula ngoba iqembu le-Highlanders ligcwele abadlali abatsha.
Besingazimiselanga kangaka ukuthi khona singangena ku-final, ngakho-ke sokwenzakile. So kumele ukuthi khona silungiselele ngemfanelo ukuthi sihambeke siyodlala-ke le-Dynamo. Abafana abasabatsha njengoba ngitshile, kodwa-ke amalungiselelo we-training silo siyenza konke semandleni ethu khona silungisele ukuthi khona singathola i-first cup yethu. Kodwa-ke ngiyazi kuzaba nzima abafana abazimisele ukufuna amathuba akhe.
Iqembu la Islanders lifinyelele ukuyadlala kufinal yalonyaka yomncintiswano wezethene iCommanders Charities ngemva kokunqoba eChicken Inn 2-1 kanti leDynamos lona linqobe eCape United 1-0 kanya. Umdlali weqembu leDynamos okhuliswe liqembu la Islanders uMashaba Mchazane uthi bona bazalandela imfundiso abazayiphiwa ngumqeqeshi weqembu lelo uLloyd Mutasa mhlawumbe dibana lele Highlanders kufinal.
Ifinal sizosebenza so mamela ukhosi ukuthi yena ukhosi uthini lesizohamba kufinal sidlale njengoba ukhosi lekeke bese sitshelile ukuthi sidlale njani into le engayisho kuphela.
Iqembu elizanqoba ngesonto lizathola inkulungwane ezilithumi lanhlanu ukuthi elizanqotshwa lizathola inkulungwane ezilithumi. Umncintiswano wezethene iCommanders Charity Shield uyingxenye yenhlelo zebutho leZimbabwe ezokudingela usekelo lwemali izigoga labafelokazi njalo upha ithuba abaqeqeshi bamaqembu aphatheka kuwo elokucolisisa amaqembu abo phambilini kokuqala kwemidlalo yeligi. Nyake neiqembu leCape United ilo liphakamise inkezo ngemva kokunqoba ele Highlanders nge-3-2 lokhu ngemva kokuba sekutshawe imbeko wawo final. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje uEzra Jesus Panda uhamba lomculi weHouse odume kakhulu kule Bilitane usuku oluhle Ncube ohamba ngegama lokuthi ngoluhle.
Banengi abantwana beZimbabwe abaziphiwo sokuhlabela bengazi ukuthi balaso. Intombazana le yathelekela kule Bhithane ilande ukuzofunda kodwa yathola ukuthi isiphiwo sayo sisekuculeni. Akaqedanga sikhathi wathi wangena estudio wasindezela imculo yakhe wahle waba nodumo olukhulu. Wazicentela indlela yakhe kwezomculo wena mzathi bamthando kwamagama njalo weZimbabwe bakhala ngaye kuzobala ukuthi usebenza gadalala ngazo sonke isikhathi ukuze asiphe indlikizane zengoma. Siwuhlelo Woza Friday sijayiva lomhlabeleli weHouse Music oluhle.
Ngiqale ukucula ngo-2006 kuze kube khathesi ngo-2018. Ngicule izingoma eziningi kakhulu ezishiyeneyo. Ngirekhode ama-studio amaningi achiyeneyo kusukela eLondon kuye eSouth Africa siya eGermany kuze kube lakathesi. Kodwa kwakathesi sengikwazi ukurekhoda ivoice yami ngicula, sengikwazi ukwenza i-production ye-music. Sengilamaculo amaningi engiwenzileyo. Iculo elami elidume kakhulu lidume eSouth Africa elithi Fuka Maunamathe, kwaze kuba lelinye elilandelayo elithi Zinosiririsa, kwaba lelinye elithi Linda. Fuka Maunamathe lo Linda sibe ngunumber 1 kuma radio stations ahlukeneyo eSouth Africa. La maculo mabili abajabulela ngabantu kakhulu, kodwa maningi amaculo engilawu. Nxa ngingabala ngaqethi ilanga lonke ngibala.
Banengi abafuna ingoma zakho phela loluhle, zona zitholakala ngaphi Mancube?
Umculo wami utholakala kuma website acheneyo afana nale iTunes, Spotify, Beatport, Amazon, Tracksource, lamanye amaningi afana nale CD Baby. Labafuna ukulandela uOluhle bangamlandela kuFacebook igama elithi Oluhle. Abafuna ukungilandela kuInstagram balandela uOluhle Ncube. Labafuna ukungilandela kuTwitter igama nguOluhle Ncube.
Uoluhle uthi ngabuyele emuva kwezomculo njalo ukhalele ukusebenza nabaculi abadumileyo emhlabeni njengoba sokwacula emcimbini ehlukeneyo ngaphetsheya ehlabela nabo Oliver Mtukudzi, uMafiki Zolo, Malaika nabanye abaningi. Besiphethe umculi weHouse Music uOluhle uhlelo Woza Woza Friday ukuthula kini lonke libe lempelaviki elithukela.
57 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.